So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Sikhumbula lelilanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se-Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba, ama-radio station, ama-television station ebe maningi etshiyane.
IZimbabwe izamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-World Press Freedom Day namuhla. Intathela izindaba eziningi izikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa.
Linyathelo elibi okumangalisayo, linyathelo ke elitshengisela ukuthi nguhulumende ongananzi esingathi free collective bargaining.
IZCTU ithi umbiko kahulumende othi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso ayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 kuleli izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lanye belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus selokhu ifike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu pose ayisithupha 1570. Asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi pose amane 38,281. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezimbili 1933. Abahlatshwe esibili bona bangamakhulu phose amabili labo 1967. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 430,068. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose alikhulu 94,131. Lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane beseliqansa kumaviki amabili edluleyo, kulezi nsuku likhanya lisehla. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, uMnumzana Efidlela Ncube.
Ukwehla kwamanani lokhu esikubonayo kakutshola kancane ukuthi igciwane le-COVID-19 selisukile emhlabeni. Ungakuqathanisa lalokhu esikubona e-India, esikubona emazweni ase-Europe, esikubona e-Brazil lakwezinye izindawo, kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi igciwane lisesekhona emhlabeni. Ngakho-ke abantu bazabe besenza into eyingozi kakhulu nxa bengacabanga ukuthi igciwane selidlule. Likhona lokwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ubone sengathi kalisekho, libuye njalo livele ngobunengi ngokuba nje umuntu oyedwa ozangena elithwele vela kwenye indawo kuleyo ndawo kulowo mphakathi liyagcwala futhi yonke indawo. Kanti ke siyalibona njalo ezikolo, lisagcwele ezikolo eziningi abantwana balalo. Ngakho-ke ingozi ikhona eZimbabwe, ingozi ikhona emhlabeni, igciwane lisesekhona, igciwane lisabulala abantu, igciwane lisameme etheka. Ngakho abantu kabakuthathe kanjalo, ingozi sesekhona inkulu kakhulu.
Uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka ukhangelela ukuthi abe sehlaba abantu abangu 10 million. Ubona kusenzeka yini lokho?
Ayika kusoze kwenzeke lokho kasoza kwenelisa uhulumende ngokuba kutsho khona ukuthi kudingeka ukuthi kuhlatshwe abantu abedlula imiliyoni ngenyanga ukuze kufinyelele ku 10 million leya ijoyo ngoDisemba njengoba khona manje sekungumay into engeke yenzeke eZimbabwe leyo sikhohlweni nje ngalokho yikukhuluma mhlambe ukube liphutha bebefuna ukuthi abantu abangu 1 million hayi i 10 million into engekhoyo kuseza hlatshwa kuqhubeka kusiya phambili siyakhuthaza abantu ukuthi yebo kambe laba bafuna ukuthi bayehlatshwa bahambe bayehlatshwa kasikuvimbeli lokho siyakhuthaza ukuthi uhulumende njalo ahlaba abantu asikuvimbeli lokho hayi kodwa ke leli nani alikhulumayo ayisifiso esikhulu kakhulu esingathi sikhunywe ngumntwana inani liyabe lidinge ukuze kufike ku 10 million ngoDisemba lo uhulumende ngekanti elinelisa ambonye uhulumende kwazinye indawo bebengalinelisa hayi uhulumende wezanu PF uyakhuluma nje kuphela.
Kuyini ongakukhuthaza labo asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ngoba abanye babo kukhanya kababuyeli ukuyahlatshwa esibili?
Esikukhuthazayo ukuthi laba sebeke bahamba bayahlatshwa ijekiseni yokuqala babuyele njalo bayethola esibili njengalokho kufanele kwenzeke ngoba nxa iyodwa kayivikeli umuntu kulawo afanele athathwe emabili ngaphandle kwalawo okuyabe kuthiwa le ithathwe iyodwa kawuphindi njalo kodwa laba sebehambe bayahlatshwa eyodwa leyo ayenelanga kumele babuyele ngosuku lolo lubekiwe ukuthi bayahlatshwa kanti ke njalo abasafuna ukuthi bahlatshwe kumele bahambe isikhathi sesenje bayehlatshwa bavikeleke ngaleyo ndlela. Yebo kambe kuyabe kulezinkulumo eziningi ezokuthi lo muntu asiwuthembile wana kasiwuthembile wana siwuthembi kodwa kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe into esiyibona isenziwa umhlaba wonke jikelele singabali ukuthi uhlatshwa ngawumphumuthi ngweChina ngweRussia kumbe ngawuphi kodwa ukuhlatshwa kuqakathekile kanti abantu kabakwazi ukuthi igciwane lecorona lisesekhona liyabulala njalo lisesekhona emhlabeni umhlaba wonke jikelele laseZimbabwe asiziphatheni ngendlela efaneleyo sihloniphe konke silandele imithetho yonke yokuvikeleka ngokuba nxa singakwenzanga lokho siza kufa.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Ele Zimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba ole World Press Freedom Day namuhla. Intatheli eziningi zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ziningi intatheli zindaba ezike zabotshwa kumbe ukuhlukuluzwa nyakenye ezigoqela uFrank Chikore loHopo Elichingono. Ngaphandle kokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba, uhulumende kaMnangagwa usolwa njalo ngokwehluleka ukupha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association umnumzana Leopold Munende.
Sikhumbula lelanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se Windhoek Declaration lamanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba ama radio station ama television station ebe maningi echiyane ukuze abantu bethole imfundo kumbe indaba eziyabe zichiyene ukuthuthukise ilizwe lapho akula mahluko osukhona eminyakeni yonke le engu-30 esikhulumayo lokho esilethile television station A1 eZimbabwe lokho kungenani ukuthi yithi esaba ngabokuqala e-Sub-Saharan Africa kanye le-Nigeria ukuba ne-television kodwa sisasele yodwa i-television station. Ama radio station akhona either ayebe ngawe ZBC which means ayebe controlwa i-state or akhona amanye anjengabo ZFM ayebe controlwa ngama-MP ngabameli bezanu PF uParliament.
Ungathi umumo unjani kulezi insuku nxa siqathanisa indlela intatheli zindaba ezaziphathwa ngayo phansi kombuso kaMgabe lokwenzakala kathesi phansi kombuso kaMnangagwa?
Umbuso kaNumzana Emmerson Mnangagwa usulethe inhlupho eziningi kakhulu kwintatheli zindaba. Lingakhangela kathesi sesibona intatheli zindaba zitshaywa ngamasotsha, zihlukunyezwa, sesibona abanye babona ibotshwa ngemithetho engekhoyo njengalokho esikubona kusenzakala kuhopochi ngono ukuthi iyayikhothi yafika izithi hayi umthetho lo elibophe ngawo umuntu awusekho akula mthetho onje kodwa umuntu yabe umbe esehlezi umbe amalanga afika akumbe 15 esesitokisini umbe sejele umbuso kaNomzana Emerson Mnangagwa usumubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe okamuyi uRobert Mugabe abantu babesesaba wonke umuntu wayesesaba kodwa sasingakuboni kusiba segcekeni so ukuthi hayi into ezindaba zingachayo into esisola ngomuyi uRobert Mugabe ikuswelakala kuka iTight Zamara lakhathisa asikwazi ukuthi iTight Zamara unga angikhohlwa futhi uRay Choto baye bahlukunyezwa esikhathini thina sasibancane sibili kodwa umbuso lo osukhona awulandaba lokuthi umthetho uthini umthetho awuthini bayawuchaya nxa befuna ukuchaya bayawubopha nxa befuna ukubopha bayenza intando so ngani sibotshwa ngamasotsha wodwa
Isinanza nje leli langa namhlanje kuyino ngakukhuthaza kuye uhulumende
mina ngingathi uhulumende isikhathi sesifikile singemva kwesikhathi vele sokuthi evule lathwa ngama airwaves echiye ama communities evule ama community radio station lama community television station whether ayabe eku internet ebule njini kumbe bazacela ama license ufuze uhulumende aphinde ayenze intathelo izindaba zenelise ukusebenza zingesabi okwakhathesi kule ntathelo izindaba ezincane ezisakhulayo esezisesaba ukubhala ngezombusazwe ngoba zabe zithi ungabhala bazawulanda bekuchaye uhulumende sokufuze laye elungise indawo ukuthi intathe izindaba nxa zisebenza lazo azesabi lokhu yikho okuthuthukisa ilizwe information is power uhulumende wethu kufuze ebekwazi lokhu kufuze enze lathi kube le environment ukuthi ama ideas ayebe khona esebenza ethathwa esenzwa ebengcono ilizwe lethu lithuthuka
Umnumzana Leopold Monende intatheli zindaba njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association Uhulumende yena uyakulandula ukuthi uhlukuluza intatheli zindaba Inhlanganiso yeZCTU ithi umbiko kahulumende ukuthi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokungamachumi amane lanhlano yekhulwini 45% ngenyanga ezayo awutsho lutho kuzisebenzi ngoba leso kayisiso isilinganiso ezisifunayo ukuze ziphile kuhle umphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday News izolo ukuthi lokho kuza kuba ngokwesibili ukuthi uhulumende akwezele izisebenzi zakhe iholo lonyaka Kodwa iZCTU ithi uhulumende kumele axoxisane lezisebenzi njalo aziphe iholo elizifunayo hathi ukuthi alikweze ngesilinganiso esifunwa nguye yedwa kuphela. Ababalisi sikhuluma nje baphakathi kokukhalala umsebenzi ngokufundisa kabili kuphela ngeviki bekhala ngokuthi bafuna ukuholiswa imali efika ku $520. Enanza usuku lweWorkers Day ngolwesihlanu umongameli Emerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi njalo uthe abaqatshi kumele bakhulumisane lezisebenzi bazikhwezele iholo. Sixoxele nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sesibone izisebenzi zithi nxa zisenza lokhu kuthiwa yi-collective bargaining kumbe ukukhulumisana labaqhatshi zikhulumisana labaqhatshi zingalingananga labaqhatshi baliswe ke ukwekela umsebenzi bethi nxa lapha bebuthana bekhonona ngeh kokholo bathunyelwa amapolisa bayachaywa bayaxotshwa ayisikho ke okukhulunywa ikukhulumisana kakuhle amazwi amahle kawalandelwe ke izitsheniselo ezinhle ukuze phela ama processes e collective bargaining abukeke akhipheke lokho okufunakalayo ukuthi izivumelwane ezinhle xa sikhangela ama collective bargaining kumnyaka edlulileyo akulanto ephumileyo ngokuthi umqhathi nje ufika athi angilalutho eluza kwenzani nxa usala umsebenzi athi ngiyakuxotsha nxa uthi uyajenisela akubizela amapolisa azokuchaya asikho ke okukhulunywa ngumkhokheli welizwe ke luka kuchoyo so angaba mahle yamazwi kodwa akayisikho phela esikubonayo ke kuhulumende wakhe kumbe elizweni leZimbabwe
Uhulumende uthi ekupheleni kwenyanga ezayo uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge 45%. Ungathini ngalokho?
Linyathelo elibi okumangalisayo linyathelo ke elitshenisela ukuthi nguhulumende ongananzi esingathi free collective bargaining ukuthi kube lokukhulumisana kakuhle phakathi kwabaqhathi lezisebenzi angaza ke uthi kunyanga ezimbili ezizabuya ngizafaka ke i 45% kanti uzayifaka u khulumelo bani aluba ke silemthetho ke eqondileyo kumbe aluba sipractice phela khonoku akichilo yokuqaleni aluba uthi ke ngoJune uzahlala phansi njengokhulumende kumbe umqhatshi public service commission uzahlala phansi ke lezisebenzi ze public service commission ama civil servants bedinge ke isivumelwano ukuthi indleko zezisebenzi zingakanani i-cost of living ingakanani kungafa kwamalini ke eholweni yikho kufanele ukukhulume hayi khona ukuthi athi uzafaka i 45% asikwazi ukuthi i-market kumbe umsika uyabusa ithini ngoJune
umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Iphephandaba leChronicle lona lithi selokhe kuvulwe izikolo sokufe ababalisi ababili ngomkhuhlane weCOVID-19. Kepa geko umfundi osebhubhile. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibona nibonge kusitudio 7. Hayi siyabonga mpela mabe ithi uqale futhi ifoni yabo mayisirayithe ukuze futhi ukuthi belalele izikhalazo zethu. Hayi siyabonga abantu bakithi. Kodwa ke mina isikhalo engilaso ngaso ukuthi kanti kwenzakalani. Hayi uyazi laba bantu kahle kahle. Ama-political kahle kahle lifuna amandla lina lifuna ukuthi iZimbabwe ngendlela embona khona. Ama-political parties funa amandla lina lifuna ukukusilizwa, ukulungisa ilizwe. Laba mina ngibona ningcwe ukuthi abantu bezinjela iparty yabo A1 bephume kudoti yonke lesigcwele eZimbabwe. Uyenzwe iparty yabantu A1 nje iqale phansi engela konke inqaba ngcwe. Isizibonayo. Kona manje umthokazi ngiwaqala i-political party yakhe about ukuthi ulwela abantu bamathebeleni. Asengaka ama-party la sesitwalwela umathebeleni njengaye. Ahlukana ngale nto ukuthi umfoni mayethengeza amatamatisi lapha la usiyathengeza amatamatisi eceleni kwakhe. Iyathathela nama-customer musu. Lonke ngeke libe rishi ngoba liyathathela nama-customer. So kuyafana ngilo ama-party yakho ngoba ngeke kuyiwise phansi lapho. Angeke ulunge ngoba ucela ukuthathelana nathi nama-customer. Uyalungiselana i-political iyazi nabantu abaphathi namaningi lengilancane. Abantu ezibambe bona ngcwele bezama ukuthi i-political A1 yabo bikhume kolodo. Lokugcwaliswa eZimbabwe. Uthi imali siyaba yi-20 libangisana into eyi-1. Lonke lethu labantu 10, 10, 10, 15, 20 lidla kwisilasi sihlupheka izwe yonke le. Ngambona kathi abantu bakithi eZimbabwe faba bezijela iphathi yabo eyi-1 bephume kuloku dodo okugcweleka. Ngizayifananisa futhi lenta. Angeke nithenze amatamati la usuzothenza amatamati eceleni kwakho. Le makhastoma nawe uthathi nithenelwa abantu abayi-10 ngelanga. Thi usezathenelwa i-5 lo la uthele 5. Zonibekele ophiphi yalihle. Phela kulandela ilungisa lapha liyamosha ukhenya.
Masakazi be-Studio 7 linjani? zabalaleli beStudio 7 okhulumayo ngofuyana bengithanda ukuthi lengidlulisele umlayezo kusizo sakithi sakomthwakazi nxusa kakhulu intsha abasakhulayo ukuthi beze kuzolo kunemfundiso yentsha enkayi endaweni yasebhuwe egweseni kuzolo kunemfundiso yabasakhulayo maqondana lezamasiko bevunule beze bevunulile okosiko sisungule uhlelo olugqugquzela intsha ukuthi yazi amasikayo ngiyabonga
Salbonani, Salbonani, Basabas Bas to Tio, Navalal Bas to Tio. Ye, I Sabong, Sabong, Calipan La Piana, Ye, Kulumoya, King Kulumoya, King Sigakur. Got in the Swiss by Smanga Guti, my Kunu Abandbasses in the Veleni tribalism, my Kunu Abandbasses Shoni and Azuti, Kuti, Irai go. Stella, please, Basloni, Stella, please, Basloni. Woman comes to Angu or Kulumin de Fananale, you go to Moba and Mushoni, Axi tribalism. I, Sabong, Sabong, Indo. Matote, nabantu abakwazi ukukhuluma akufana labo baba lapho baba lapho olaba ubaba lo wasecholojo lo ubaba osecholojo lo othanda ukukhuluma kakhulu ngezana ukukhulumela izana sazi ukuthi mhlawumbe isikhulumele sezana ekhuluma ngakho azasithengisa sazi ukuthi bamthembiseni noma bamnikezana into ezukuthi thengisa abantu besintwini noma into wrong and ibone right sazi ukuthi umzali onjani lo osithengisayo hayi usithengisile ubaba usithengisile ubaba ukuthiwa ngugawule hayi uyasithengisa ngisa yibo abantu ofunda ngabo bakhuluma into eziqinise ezibonakalayo ngoba siyazibona into eziyenzeka kodwa ukhuluma ngenye indlela engathi akulali lutho lwenzakalayo lo baba lo sicela ukuthi laye akazihloniphe kwelinye ilanga ayike ukusithengise ngumuntu omdala
igama lami ngu-Anaconda ngokuhlala ngihlele eSouth Africa kodwa mina ngibuyale eZimbabwe into eyenzakala eZimbabwe iyangimangalisa baqale ngokuvala omalayisha eborder omalayisha yibona abathwala izinto eziya emathebhelelendi abasithwalela konke ukudla konke imaterial esakha ngakho emakhaya le namhlanje sebethathela amabhasi ayakobulawayo izinto kumgceke lokho ukuthi uhulumende wekhaya weZimbabwe ngale ulwa nabantu bemathebhelelendi nawo amandebele etimes angazi abantu bakomthokazi ukuthi banjani bazo uyababona bebhizi belandelana ne-MDC MDC kayibancedi ngalutho imithwakazi iyasilwela lapha nalapha ma kusiba nebhizinesi evulwayo akungeke kuzokuqhatsha umuntu osuka eHarare kumbe emaSwingo bechiya abantu abahlala kobulawayo kodwa namhlanje kabayiboni yonke lento le omuhadi baxotshiwe ngubani ongafebiwe laphana kukuphathi yezanu-P F kusuka yena upresidenti ngokwakhe uyafeba kubuye uvice president wakhe uyafeba bonke bayafeba bonke kabachiye ngoba umuhadi liNdebele sokuthiwa akachiye yizanu PF injalo vele amandebele ayazisikile ehwakweni nje ukuba ayibona le nto leyo avulekile ukuba bayachiya konke isale yonibusa umhadi uphume nini nanamhlanje lokho kungakabi ne-replacement yakhe kungani imthokazi mayisithi kumele kudivide izimbabwe into two kungani bengafuni ukuthi umthokazi izibuse kungoba bayabona ukuthi ukudla okuningi kugcwela emathebheleleni le mpumalanga kunalutho that is why besibulala nje babecabanga ukuthi sizophela sonke kodwa uNkulunkulu ngomuntu wonke abangeke bezi basiqede okungapheliyo kuyahlola kuzovela kwelinye ilanga kuzovela noma kanjani okungapheliyo kuyahlola
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera uthi uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo okulungisisa uhlupho lokungaphathwa kuhle kwezisebenzi ngabaqatshi kulelo lizwe. Iziphathamandla ze-United Nations zithi zikhathazekile ngendlela uhulumende weLebanon aphethe ngayo amabhantinti abotshwe ngesikhathi etshengisela kwelinye ijele. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Uhulumende waleli lizwe uya phambili ngokususa amabutho akhe kwele Afghanistan kulandela isinqumo sikamongameli Joe Biden esokuthi ufuna amabutho la abe sephume aphela kulelo lizwe kusiyafika mhla ka 11 ngompandula. Lolu lusuku lapho iMelika yahlaselwa khona izidlova ze-Al-Qaeda ngokutshayelela indizamtshina ezazithwele abantu ezakhiweni zedolobho le-New York ngo-2001 kwafa abantu phose inkulungwane ezintathu. IMelika yaphanga yagadla yayahlasela kwele Afghanistan lapho okwakucatshe khona umkhokheli we-Al-Qaeda u-Osama bin Laden, yena oze watholakala kwele Pakistan ngamasotsha eMelika amsusela amanqe ngo-2011. Amabutho eMelika ebencedisana lohulumende we-Afghanistan ukulwisana labahlamuki be-Taliban. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondoba Nzima Gonya.
Esikubonayo ngokukhitshwa kwamabutho awe-America e-Afghanistan limqotho ekuthini ukhombisa isiphetho hatshi esempi kodwa isiphetho sokuthi i-America ibe khona e-Afghanistan ngokusemthethweni. Kusitshengisela sobala ukuthi i-foreign policy ye-America isitshintshile. Ukhumbule ukuthi phela yiwo ama-Americans ahamba agolomba impi khona le-Afghanistan. Ukuthi into ababeyilanda babeyilandani njalo lokuthi khona ngokwakho okukhona okuyikho kwaba yisisusa sokuthi i-America iziye ngene e-Afghanistan kuyini. Mina lawe ngeke sibekwazi ngoba uyakwazi ukuthi sizatshelwa kuthiwa indaba ka-Bin Laden ukuthi i-Al-Qaeda ibi-headquartered e-Afghanistan. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi isikhathi sonke ofele balaba bavame ukucatsha ngemva kwezinye izizathu bona besazi ukuthi kulesi zathu sabo bayisona esiyisona esimqoka abasigolombela impi ye-Afghanistan.
Ubona i-Afghanistan isala ililizwe elinjani alubana isephumile wonke amabutho aseMelika?
Okuseqinisweni mfuka nkomo ukuthi impilo yama-Afghans ayiphinde ifane njalo kwelizayo njengalokhu ebeyikho khona ngesikhathi kuseselama-Americans. Uma kuyukuthi ama-Americans bewuyiwona abengumgoqo ekuthini i-Afghanistan kube lokuthula okunaphakade, yisikhathi sokuthi-ke i-Afghanistan kube nokuthula okunaphakade. Uma kuyukuthi ama-Americans yibona akade bevimbela ukuthi kungabi lodlame, bekuyibona akade bedala ukuthi kube lokuthula e-Afghanistan. Ekuphumeni kwama-Americans kusho ukuthi-ke umsindo ukuhlokoma lodlame kuzakhuphuka kuye ezingeni elithile e-Afghanistan. Kodwa uma ama-Afghans wona ngokwabo bengabantu abalengqondo, bengabantu abafisa ukubona ilizwe labo lithuthuka, njalo bengabantu abazimiseleyo ukuthi behlalisane ngokuthula, ngileqinisa lokuthi bazakhumisana umlotha, bazayithola indlela yokuthi bekhulumisane mfoka nkomo i-Afghanistan ibe lokuthula. Kodwa ngokwazi kwami lawe kusobala ukuthi bakhona akade bebona i-America ingumgoqo ekuthini benze abakufisayo, ikakhulu amabandla wona lafu uhluthuna ade kufuna uhluthuna umbuso. Nxa kuyukuthi ngamahazara kumbe ngamabhalochi abayibona ade bebona sengathi ama-Tajik abavimbele ukuthini bethole umbuso, kumbe ama-Turkmenians abavimbele ukuthi bethole umbuso, okukhona ikuthi bona ababona i-America ibingumgoqo ekuthini besondela embusweni. Ukuphuma kwe-America kudala ukuthi belolongeke emicabangweni yabo lezifisweni zabo ezokuthi besondela embusweni. Ukuthi lo mbuso bazazama ukuthi bewusondelele ngokuthula, kumbe bazazama ukuthi bewusondelele ngokulwa, akwazi mina lawe nkomo ukuthi sikufisayo ukuthi kube lokuthula, kube lokukhulumisa nomlotha, ama-Afghans ephile impilo yabo singayingeneli thina abezinye izizwe.
Umnumzana Mqondoba Nzima Gonya uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. IZimbabwe izamanyana lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day namuhla. Ezinye intatheli zindaba zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa. I-ZCTU ithi umbiko kahulumente othi uzakwezela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso kayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.